akulanto enjalo iyayenzakalayo kumangubo. Ngangingekho mina njengo MP wendawo yebulilima West. Kodwa engikwaziyo yikuthi lapho befike befuna ukwenza umhlangano abebadlalelo, bafica ukansela evele elomhlangano engangimthume wona ukuthi ayekhulumisana labantu bakumangubo mayelana le wall yakoHingwe eWard 12 esiyakhayo engayinikeza impahla zokwakha ezikwanayo. Uthe efika khonapho esakhuluma labantu, kwabuya ke labo bantu bebadlalelo bezozama ukuthi babe yingxenye yomhlangano lowo. Bathe bezame ukwenza njalo yena ukansela wabecela ukuthi njengoba besivele silomhlangano weward, bekungathini ukuthi siqedise lowo lisidedele. Andubana thina sithi singaqeda liqaliseke owenu. Kwatshengisa ukuthi engxenye imihlangano yabo akayibhukhi emapoliseni njengokudingwa ngumthetho lo lesisekelo sombuso, babe befuna ukuthola abantu bevele bebuthanisiwe. Bathe umhlangano lo uphela bona bazama ukuthi babe labantu, kwakhanya abantu sebechitheka. Babe besithiba le nkulumo yokuthi ukansela nguye otshele abantu ukuthi bachitheke. Kodwa ngizathanda ukukubeka nje ukuthi ukansela akazange akwenze lokho. Okusuka kuzithubuhlungu komunye ukuthi bambhejela bathi, ngoba wena siyakwazi ukuthi uzangenisa imihlangano lakho kwenye indawo efana leGwambuthi, siza kusekela khona lesikuyitshengise isibono senyoka. Ngibonanga zathi yisikhathi sokubambana nokumanyana nokudinga ukuthi aluba sifuna ukukhankasa, sikhankaseni ngokuthula langokucela abantu bakithi ukuthi bengabi lokuzondana.
Bathi njalo abe-TCCC babaphuthi, wena njengomeli wesigaba Mathupha uke wathumela abasekeli bezanu-PF ukuthi bayephambanisa umhlangano oqhutshelwe ngubabuchamisa kumadlambuzi kumaviki asanda kwedlula.
Nkombo, ziqunywa amakhanda ziyekwe. Kodwa engizama ukuthi ngikutsho lapha ukuthi, number one, okwakuqala, ngangizathumela abantu njani kulokuthi ngibe khona nxa kwakumele ngibe khona. Okwakuqala, abantu bethi kuthi njengomnikazi wesigaba okwazi yonke into eyenzakalayo ngikhona kumbe ngingekho, bayenza umhlangano wabo osemthethweni owawugqukhwe emapholiseni. Akula problem abayenzayo ngokuhambisana lo mthetho mayelana lokwenza umhlangano wabo. Akula sici esaba khona. Ngizwa ukuthi umhlangano wabo waba muhle kakhulu.